Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 18 kuNtulikazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Broad-based economic prosperity is impossible without strong democratic institutions.
Umelo mutsha weMelika weZimbabwe uthi umnotho weZimbabwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uZulu.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda ke osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu.
Uphenyo lusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ilizwe kalibuswa kahle njalo uhulumende wenza ubukhohlakalo obumangalisayo. Abalwa impi yenkululeko kabavumelani ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umelo mutsha weMelika kweZimbabwe uthi umnotho welizwe leli ungeke waduduka uma uhulumende kahlameza uZulu. Kodwa uhulumende uthi eMelika akumelanga limphakele iziqondiso zokubusa abantu beZimbabwe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Unkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazila emhlanganweni wakhe wakuqala lentshalela izindaba eZimbabwe, lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela kuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu.
Unkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo ababandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zivumelane lamazi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcweti unkosikazi Hilda Chuma ofundisa ekolishini yeMidland State University kugatsha lwezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu and ngokukhuluma kwa-ambassador uthina idemokhrasi iqakathekile ukuthi kuze kuvule iminyango for ukuthi iZimbabwe izuze ama-investors not only America but around the world.
Unkosikazi Janet Dlamini owenhlanganiso yeDemocratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona nokuthi abantu babambisane kusebenze gadalale.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe lakwamanye amazwe ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazi kaTremont.
Lo melo mutsha waseAmerika kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla leZANU-PF.
Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula demokhrasi ingamanga luhlaza tshoko ngoba iZimbabwe ledemokhrasi sahamba empini siyalwela idemokhrasi ukuthi sithole uzibuse ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota akukazi kube lo mnyaka wama-elections esiwuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi silaye judiciary yosebenza kuhle, sile legislature, sile executive, sile separation of powers, sile freedom of expression, sile constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe.
Unkosikazi Tremont uthe eMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana laboRussia leChina, kodwa esithi eMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. ebuzisizwa ngamazi kamongameli awukuba elemelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kwele Zambia. UTremonte ukuphikisile lokhu esithi elemelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe Africa. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lonyaka elemelika lizaphathisa le Zimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola emelika $62 million ukuncedisa abantu abalambayo ngenxa yendlala ebangelwa yisiphi El Nino. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Afro-Barometer uveza ukuba uZulu weZimbabwe oyisilinganiso samajumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% uthi ilizwe libuswa kubi, kanti njalo abayisilinganiso samajumi amathathu lambili 32% bathi bonke kumbe abanye abasebenza e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela yena uMnangagwa bakhohlakele. Uphenyo leli oluphansi kwesihloko esithi Africa Insights 2024, Democracy at Risk, The People's Perspective, luthi njalo isilinganiso sabantu abangamajumi amanelane ekhulwini 44% sithi ukhetho lwanyakenye aluqhutshwanga kahle. Enye impumela yalolu kuphenyo iveza njalo ukuthi amajumi ayisithupha ekhulwini 60% athi ibutho akumelanga lingenele kundaba zombusazwe njengalokhu osekuvezwe libutho leZimbabwe kanenye okwenza lagenqula uhulumende kaMoyi uRobert Mugabe ngo-2017. Abathi inkohlakalo ikhuphukile nyakenye elizweni labo bangamajumi phose ayisithupha 59%. Uhlaziya loludaba sixoxele ingcwethi yezombusazwe uMnumzana ebhidlela Ncube.
Kuyasiza kakhulu ukuthi laba basezihlalweni bezwe ukuthi imbono yabantu ithini ngokuphathelene lombuso. Njengalokho abantu besithi kabasuthisekanga ngombuso okhona, kuyamnceda lo osesihlalweni ukuthi aguqule izinto ezingabe zingasuthisa abantu. Akufanelanga imbono enje lahlelwe khatshana, kumele kuthiwe kambe yini esingayiguqula ukuze abantu basuthiseke. Ngokuba umbuso wonke kumele ubuse usuthisa abantu, uthokoze abantu. Yini abantu abakhala ngayo? Bakhala ngemisebenzi, bakhala ngemali, bakhala ngezezikolo, bakhala ngezezibhedlela, ngezemigwaqo, ngezezindlu, ngamanzi, lezinto ezihlukahlukeneyo, bakhala ngamalungelo abo. Uma kungalungiswa khona lokho, amathuba okuthi abantu basuthiseke ayaphezulu. Ngakho ke umhulumende kumele azizwe lenselelo ele challenge yokuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho, ukuze kutshintshe imbono le yensolo ibe yile evumelana lalokho kuyabe sokusenzeka.
Siyabona njalo ukuthi abantu abaningi bathi ukhetho lwanyakenye kaluqhutshwanga kuhle, okuyinto eyakhulunywa njalo yisadakhi lezinye inhlanganiso ezabuya zazohlola lolu khetho. Ungathini ngalokho?
Akumangalisi lokho ngokuba phela kwaba lempikiswano ephathelene lokhetho. Nxa kukhona abathi bona kasisuthisekanga ngendlela ukhetho lwakho olwabanjwa ngakhona, sibona lwangungakhululekanga, akulanto emangalisayo kulokho. Into okuyivezayo ukuthi kulo msebenzi omkhulu omele wenziwe njengabantu beZimbabwe ngokuhlangana kwabo, kungakhathalekile ukuthi bakulephi iqembu, bengabantu nje izizalwane zeZimbabwe, ukuthi ukhetho olulandelayo lube lukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa bonke laba bantu abathi asisuthisekanga ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Khona lokho abakusolayo kumele kulungiswe, khona lokho abakusolayo kumele kuqondiswe, kuthi lokho okubasuthisayo kuphakanyiswe kuye phezulu. Ngakho ke kumele kuzikiswe ingqondo, kudingisiswe ukuthi yini abayisolayo abantu ngokhetho, kulungiswe khona lokho ukuze ukhetho olulandelayo lolulandelayo lube lomehluko kulalolo oludlulileyo, lusuthise abantu bonke ngokuba lwenzelwa abantu beZimbabwe phela.
UMnumzana ebhidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. IStudio 7 itshayele umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko ucingo uMnumzana Janpat Muswere, kodwa osebenza eofisini yakhe uMnumzana Jonathan Kandari uthe bazakhuluma bengabala impumela yalelo phenyo kuqala. Abanye abakhokheli bebandla elibusayo leZanu PF ezabelweni zeZimbabwe, labanye ababengabalweli benkululeko bathi bafuna ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engehli esihlalweni ngomnyaka ka 2028 njengokuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele aphathe amahlandla amabili kuphela, kodwa kulabanye njalo abakusolayo lokhu, kubika uEzra Jesus Banda.
Mnangagwa emavikini ambalwa adluleyo utshele uZulu esabelweni seManicaland ukuthi ufuna ukuyaphumula abeke intambo zombuso phansi ngo-2028, kodwa abanye bathi angaphumi. Umnumzana Richard Moyo omphatha intambo yesabelo seMathelen North njalo umgcinisalo webandla leZANU-PF kulindawo uthi uMnangagwa angayindawo ngoba ulethe intuthuko selokhu waphathayo kuthola ngo-2018.
Sekutshintshe impilo, sekutshintshe ilizwe. IZimbabwe isingeyinye ilizwe elile-development emangalisayo. Siyafisa ukuthi alubi ithemu yakhe yangezelelwa uMongameli ukuze iqedise imisebenzi le wayiqalisayo, njalo i-vision 2030 yakhe owazifakela yona eyibone ifika ekugcineni iphumelela laye ekhona. So siyafisa lathi njengeNorth Province ukuthi aluba ithemu yakho uMongameli yokuba sehofisini yethu constitution ithi kachayi 2 terms, but siyafisa ukuthi aluba iyaphindezelwa ithemu yakhe.
Wayengumlweli wenkululeko ekuviyo leZibra umnumzana Mathanda Scott Dube uthi uMnangagwa angachiyi isikhundla sakhe.
Hhayi, sifisa ukuthi echiye kafana ukuthi esishiye vela sisesirayini isivungu sikhubekele phambili esesiye sesiphili okwethu sizeqhubekele phambili nxa yimi izinto zethu yokho ezingakalungi. Sizama ukuthi simtshele sihlale la iphansi, mdala salwa sishonkeni, akuqhubekwe phambili.
Amazi kamnumzana Dube yagcizelelwa unkosikazi Viola Ncube.
Ubaba uMnangagwa sithi idife 2030 angaphumi kahlale khona. Sithi siyahola ukudla njalo ilizwe lethu lilokuthula. Siyamthanda uMnangagwa sithi baba awuyindawo uze ukhokhobe esikhundleni sakho.
Kodwa umnumzana Ngalongalo laye owaye kuviyo leZibra ngesikhathi sempi yenkululeko uthi okwenziwa uMnangagwa ayisikho abakulelayo.
Ayisikho lokhu esiyokuhambela empilweni mfana undoda laba abayihlulela laba uncelisibili yeStephe Town sibonta ungakuhamba njani, because behluleka ukwenza izinto athisa abantwana abalamsebenzi abalamali esibhedlela kula mithi izinto zifile sola ngale zonke izinto.
Unozala kuthuza amabhanga layo ukhala njengongalongalo.
Ngahamba empini kathesi angilalutho salwela ilizwe leli siprovinsi into eziningi-ningi kathesi sekusidakalutshwani layenalo uMnangagwa seziyenzela yena akuthandayo kasalandeli iconstitution yafaka abazukulu imuli yakhe yonke ukhuluma ngokuchiya ngo-2028. But still sowonililizwe thina siyasala sidubeka sesisola lokuthi sahambelana empini.
Abanye bathi sokumele asuke esikhundleni. Osakhulayo uJosephat Mzaca ngomunye wabalombono lo.
Abantu kabathabanga elizweni. Engumuntu ohlakaniphile uMnangagwa engayenzi ngobugovu ukuthi umuntu oyisihwabo ligovu. Ngawe uyachiya umbuso phansi ngoba ukuthi aqhubeke esiya phambili kuzamlimaza. Ngoba abafana bazamlimaza, abasotsha are not happy ngendlela into ezenzakala ngayo.
Ohlaziya ezombuso zomnumzana Rejoice Ngwenya uthi laba abakhalelayo ukuthi uMnangagwa angachiya isikhundla badelela usapho lweZimbabwe.
Ngibona ngathi mina ukungazwisisi khonokho ngoba yena umnikazi wendaba yena othwela ikhuba uthi yena sediniwe ngokuhlakula ufuna uyaphumula, lina elingaphandle kothango lithi akabe khona. So utshengisa ukuthi vele liyadelela abantu, ngoba abantu laba bathi bona hhayi sesidiniwe ngabantu laba abangakwazi umsebenzi, kodwa lena lokhu lisigoqale ukuthi sigoqela khona le ndaweni. Ngibona ngathi kudwa ikujwayela abantu kwabi umnikazi wendaba ethe khona sokwanele, sokwanele isiseli sombuso sitsho njalo singadelelani kanjalo njengabantu bezizalwane zeZimbabwe.
Iningi lenkokheli yebandla yeZANU-PF ezabelweni ezibalisa eMasvingo leMathelen North lentsha yaleli bandla lithi lisekela ukuthi uMnangagwa aqhubeke engumongameli welizwe ngemva komnyaka ka-2028 kuze kuyefika u-2030 ukuze afeze umbono wakhe we-Vision 2030. Ngibele Studio 7, ikhamera mngezwa Jesus Banda.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwale Kenya uthi akusamelanga abantu betshengisele eNairobi ngoba akulabantu abeneleleyo abangalondoloza umthetho. Lenze lokhu abatsha belungiselela ukutshengisela phandle kwehofisi kamongameli William Ruto lapho kade befuna ukumtshela ukuthi asuke esikhundleni. Sebelesikhathi betshengisela emgwaqweni. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalunga edale lephalamende kwele-Israel avumelane namhla ukuthi akumelanga kube lelizwe lamaPalestina. Ethule lokhu umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu elungiselela ukuya kwele Melika. Weziphathelene lezeMelika wozangena kukhetho emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu webandla lakhe owe-Republican National Convention oqhutshwa lamhla eMilwaukee, eWisconsin. Umsekeli wakhe asanda kumkhetha uSenator James David Vance wothule umbiko wakhe izolo ntambama lapho athe ibandla lakhe yilo elilwisana lenhlupho esikhangelane labantu beMelika. Umhlangano lo wenziwa kulandela ukudutshulwa kwaTrump ngomgqibelo esemkhankasweni ePennsylvania okuyinto esolwe ngabantu abaningi okuqela umongameli Joseph Biden. Umkhankaso kaBiden lawo uqhubekela phambili loba izolo umongameli etholakale elomkhuhlane weCovid. Uza kuma kancane ukukhankasela ukhetho lolu ngesikhathi abanye bakhe kubandla lama-Democrats besithi kumele adedele omunye. Uhlaziya lolu daba utaboka Ncube uxoxelo Masimba Kutshera olandela ezombusazwe.
Umbiko kaVance usutshengisa ukuthi iAmerika isukubangaleliyana elomkhankaso omkhulu kakhulu. Uzabona ukuthi ubezama ukutshengisa ukuthi iRepublican Party yiparty eyezisebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi iRepublican Party yiparty eyamabhizinesi, yiparty efuna ukuthi ibone amabhizinesi ekhula, yiparty esiyibona ingezelela ama-tax kuzisebenzi, ikhipha ama-tax kubhizinesi. Siyabona njengani uzaba le competition enkulu kakhulu phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Njengoba sikhangelele ukuthi umnumzana Trump ebe ekhuluma namhlanje ntambama emhlanganweni we-RNC, yikuyini esingakukhangelela ukuthi kuphume kumnumzana Trump?
Njengokwazi wethu, uTrump ngumuntu othakazelelasibili ukuzidumisa, ngumuntu othakazelela ohlasela abanye. So ngibona njengani ispeech salamuhla, sizabona ukuzidumisa okukhulu kakhulu. Sizabona njalo uku-attacka ama-Democrats okuningi ngendaba ezinjenge-immigration, kungathuthuki kwe-economy ye-America. Njalo khuluma ngokuthi yibo ama-Republicans abangenza ukuthi i-America isuke empini eziningi. Njalo uzazama ukuthi azitshengise njengomuntu ongakwanisa ukuthi akhokhele i-America.
Umkhankaso kamnumzana Biden ozamela-ke ama-Democrats sibone eqhubekela phambili ngalo izolo, kodwa sasesizwa ukuthi usebanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Libona ngani lokho kuzaphazamisa kangakanani umkhankaso wakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi abanye abebandla lakhe besithi adedele omunye njengoba besithi useluphele?
Ngingathi liqiniso sokuthi sekulabanye phakathi kwama-Democrats abasebebona njengani ubaba uBiden uzabadlisa ukhetho olulandelayo. Kodwa nxa sibona uBiden ekhankasa laphana, siyabona ukuthi uyabe kulabantu abaningi. Njalo uBiden wavotelwa ngabantu abaphathi supporters ukuze abe yi-candidate.
Umnumzana Masimba Kutshera ngolandela ezombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center usecingweni le-Studio 7 eseBhilitane.
Zimbabwe!
Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF afuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni ngomnyaka ka-2028, kodwa abanye bathi akumelanga ayiphumula ngoba wenza izimanga. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka elitshumi kuphela, njalo kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe angeke angene esikhundleni lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Munashe Mdutsa okubandla le-ZANU-PF, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Umtutsa usungula lingxoxo.
asukula ama wings ayephatha njenge youth league anjenge women's league anjenge veterans league aseqalisile ama provinces achiyechinyo aseqalisile ukukhuluma ukuthi hayi xa kumele sikhethe omunye umuntu ku congress yethu ukuqathekile futhi ukuthi sikukhethe njalo wena xa kuyikuthi thina silesifiso sokuthi uye phambili ngomsebenzi owenzayo.
Ye baba Ncube ngamaphutshana ngamphendulo sithi lapha ubaba Mduze
lapha kudlalwa amadlwane uyawazi umdlalo lwani owadlalwa kusekugenqula umgabe kugenqula umgabe kwaze kwangena abanye abantu basekela bezitshela ukuthi kumelwa ukuthi khona into embi iphume yindaba engabakhuzi. Umuntu omdala angezwe abantwana beganga uyabakhuza. Ungabona umuntu omdala ukuthi kufika umalukazana kube kukhuluma ihlamba ungabantwana. Kusithi lo hambe ethandana labantu kukhuluma kungemuva kume emakhulusini. Athule ukuthi ukuthi kuthunywe nguye. Lingabarobha elibarobhayo. Elikuzamayo lapha yikuthi umuntu abe ngathi kuthiwa no ngabantu abamfaka ipressure ukuthi kahlale kunguye vele ozifunelayo. Siyakwazi thina esintwini indoda ithi sizuqhatshile unuka ibe sifithe kuhle nxa lisithi hayi sikwenzela ukudla ingathi ithi hayi bakithi nijahile kodwa ivele ilambile. Lapha umuntu omdala ulambele umbuso walo wangena kuwo ngo-1980 uyawufuna udlala umdlalo wengqondo ukuthi abalengqondo ezibuthakathaka bazagijima lalokhu akutshona. Thina ke siyakwazi ukuthi kwenziwa ubutsotsi ufuna ukuthi nxa ngobukhalabe labo for power kube sokusiba ngathi ayi bakithi umuntu omdala ngabantu abamfosileyo ngabakhuze kaphume kusasa ngaphandle nxa kuyukuthi akula mthetho kuzana ngaphume kusasa bakhuze athi stop it ngoba iyimpinto
leliyenzayo ke uba umntuzi bamntuzi angena khonapho ba
ngobe into angaphambanisa ukuyinanzelela yikuthi izanu PF libandla esiyithi democracy abantu bavunyelwe khathesi maybe abantu basosele ingqondo ezanu PF yakudala owade kuyalisa ukuthi abantu bekhuluma into abazicabangayo. So khathesi hayi umuntu inesifiso sokuthi uyakwazi ukuvuka ethe mina ngifuna ukuthi umnashangene khonaphana omunye la evuye ekhuluma akufunayo. So lokhu kukhulunywa ngama-wings engakhulumile ngabantu abakhuluma izifiso zabo ukuthi bafuna kube njani. And laba bantu laba remember upresident into ayikhulumayo wayekhuluma ngekhongolose eyezanu PF ka-2027 eyezakhetha umongameli owezanu PF ozahamba ku-2028 candidate. So lokhu nxa abantu bezanu PF belesifiso sokwenza lokhu izanu PF yona yiyo elethuba lokuthi kwenze lokhu okuthi umongameli yena uningapho zama ukwenzani usekhulumile yena umqondo wakhe ngendlela yakhe. So laba bazama ukufaka amabala emlonyeni kamongameli ngabantu abaphambanisayo ngoba yena usezikhulumile ukuthi hayi yena ubona kunjani ukhangela iconstitution team then abantu bona abakhulumayo. So asisakwazi nxa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umongameli ucabanga kanjani wayebe ngacabanga ukuthi uzathini next week. Sila ama platforms ethu thina njengebandla siya ku annual conference ebulawayo khathesi ngo-October lapho sila ama platforms lapho umongameli akhuluma khona lebandla lezanu PF. Umongameli kayeke wayenza i-press statement ephendula ama wings ezanu PF. Sila national youth assembly sile conference ezanu PF sila mathuba lendawo eziningi lapho izanu PF ekhuluma khona ayisuki ukuthi sikhulumela kwenye into kuma radio la kuma newspaper ukuthi abantu bethabe bezithize kanjani. So i-wings ama wings wonke ayephathi akhuluma kukhulumayo xa umongameli elesifiso sokusiphendula uza siphendula through the official structures not kwimedia ngendlela elifuna ngayo.
Ye Ncube nangumntu siyakhuluma la
kumele ukuthi khona lithembakale entweni elizikhulumayo lakhona kuzanu. Kanti khona ukuthi ngemva kokukhokhela isikhathi eside kangaka even khona kuzanu wayekizama ukuthi abe ngupresident because esikwesabayo yikuthi kulomthelela ingesikhundla alaso loba engabe kumbufakwe mbani kumbe nguwe omfakileyo ngesikhundla alaso akake afake isiko lokuthi khona umbuso kayisiyo into yokufela kuyo.
Siyakuzwa kakhulu Ncube babhala ngamatshana khonapho-ke.
Sometimes izinto ezinhle azila term limits okwama-term limits lokhu esikufunayo yinto ebhale ephepheni ukuthi nxa sifuna thina njengezanu PF ukuthi kutshintshe kwama-term limits siyakwanisa ukukwenza but we don't want to put a term limit entwini ezinhle. Lokhu ngabantu nje abakhulumayo kodwa thina sithi abantu bezimbabwe khangelani ibandla lenu elalikhethayo sizayenza into zonke ngendlela elasikhetha ngayo. Sile conference ebuyayo ezakhuluma ukuthi abantu bezimbabwe batshone ngoba everyone izabe irepresented in that conference. So thina sini sinjalo ekuthini hayi upresident wethu umsebenzi ayenzayo siyayibona ukuhla kwenzayo siyakubona asekwenzile for the past 5 years njalo sinesifiso sokuthi siqedise siya phambili ehamba ngomsebenzi wakhe okuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi. Thina yithi abanikazi siyakhe ilizwe lethu senze siye phambili okokuba ngumsindo kufacebook lakuwhatsapp lokhu akusincedisi okusincedisayo kakhulu yikuthi sakhe ilizwe lethu sisiya phambili umbuso wethu ube ngumbuso ophakamisa abantu nezingqubela phambili ibe khona abantu bebe le development imisebenzi ibe khona izinto zonke zihambe kuhle ngendlela ephakamileyo nothi ukuthi uma luphela nini umsebenzi kumbe uba luphuma nini emsebenzini ayisikho kungasincedisa njengelizwe lo
lapha lizwe umnumzana Munashe Mdutsa ilunga lebandla lezanupf lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
ntshweshwe
Lamlela nampa wafubengula
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we Studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube ku Studio 7 silethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe I Studio 7 ngeyakho
Songa sikhathi zabalaleli.
Sanibonani Studio 7 njani? Ngilombuzo ungawuchamisa. Chamisa uthuleleni voice yakhe ayizwakali. Kati ngama opposition anjani? Abonakala ngesikhathi somkhankaso. Masho kuphela umkhankaso awabonakali. Indlala iyabhuqa kathesi kobulawayo. Azake sizwe even ilanga elilodwa. Kuthiwa nawe usebonakele. Sebuye le track elama-2 kg. Phela ukuthi umuntu ukhankase wavota warojwa. Bamchilibezela. Akutsho ukuthi abasekeli bakho ungabasizi. Kati ethi opposition party yaseZimbabwe ngenjani engakwazi ukusiza abantu bayo edinga abantu bayo ngomkhankaso kuphela kumara kati litha amandla wona la ukuthi sisukume size kumara sizowathola njani kuphi futhi alisisizi ngokudla izalukazi akusizwa ngitsho la odonkana bengubo kodwa sibabona nje bephakanyiswa amasongo ngamarali izalukazi zihamba zisiya bhizi zigidela uchamisa bhizi zigidela emarapizi bhizi zigidela iwati wati akukhanyi nje lithuleleni ma-opposition party kusonaka leZimbabwe kanje
siyabonga siyabonga Studio 7 ngesakaza abahle ukusiphawulela iy'ndaba zasekhaya ngithanda ukuhlala phezu kwedaba lo lombhuqazwe lalo olukhulunywayo lolo lwasekhaya lukhulunywayo sulizwe lokhulunywa lo zithi induna ezizophatheka nje sikhuluma ikhuluma lolo daba sicela obani induna ngiba kuthiwa kuzophawula ukuthi yengeni ebantwini bekuthi abantu bethi ebathina sikhathana ngaba siphandle kwelizwe sithuma sicela ukuthumela imilayezo naleyo yokuthi bona sicela ukuthi abadala bona besimele bona thinto esiyifuna kakhulu esiyicela kakhulu ukuthi bona ukuze manxebe engane kupho ayehla kancane abantu bona labana bona abasebenzi abathetha imisebenzi abantu emathebelelini ngananjekela indawo zonke zemathebelelini zonke sezigcwele abantu bokuza abantu besihlonini zonkela izibhedlela izikolo ubo womahlezi heyi yinye futhi indaba futhi ebangelukthi abantu bendebeleni beselekele ngesilungu kakhulu amanxeba akhona ngeke ezephola
yengiyalilungelela basisakazi baStudio 7 into engiyifuna ukuyisho nazi kambe nxa kuyukuthi amazimbabweans engadlisi kwale klubu egoli kathi-ke ngesikhathi sempi umkhonto wesizwe wawudlula kithi khonapha eZimbabwe sibanika ukudla sithi ngamakhomrade namhlanje sokutshintshile sokuthiwa abantu beZimbabwe kumele behlukunyezwe sebekhohliwe abantu be-South Africa khona babephila besidla ukudla kwethu bafowethu ngandiyatshintsha ukwenza kusasa kuyizolo abadala batsho njalo batho kusasa kuyizolo kuzatshintsha lithola seliphakwe inkinga kwenkinga enkulu kakhulu selisiza eZimbabwe kambe thina ngathi ngaliphatha ngendlela enje esesiphatha abantwabethu abafowethu ngayindlela kungathi kuzaba into enhle yini ake litshintshe ukwenza
sanibonani sanibonani kwi-Studio 7 nonke ninjani bakithi kwi-Studio 7 hhayi thina siyaphila thina siyaphila thina siyaphila sibona nje laba abe-Home Affairs laba bala eGoli abathalisa abantu nzima sibona laba abe-Home Affairs abathalisa abantu nzima sicela ama-Studio 7 ma ngabe kuyakhonakala ukuthi banayo indlela basicela ukuthi beke bekhulumela abantu be-Home Affairs banikaze abantu bezimbabwe i-chance
laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ku-Livetalk namhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngendlala ehlasele abantu kwele Zimbabwe singakehlukani sihlobo sesikhangele bezigokela namhlanje umelo mutsha wemelika kwele Zimbabwe ukuthi umnotho welizwe ungeke waduduka uhulumende kahlameza uzulu sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo ngumthembu othembayo uGibbs Dube hilale
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.